Esikubona kubandla le-TCCC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho. Khonokho nje ukuthi umongameli kaze kayenze umhlangano kusukela zonke lezi zinto zenzakala. Ukuthi abakaze behlangane njengobukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle. Kanti likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusaza nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzawona umhlangano kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula uzakhuluma ivangeli lokuthula, kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo jala ungene opposition wengxabano uzakhuluma ingxabano ukuthi lizongabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengise leadership. Abambane labanye bakhe abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa. Kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ubana umnumzana Welshman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla le-CCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokho?
Ubethule kwesikhathi eside uProfessor Welshman Ncube, kodwa lo bethule bekuzobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye labanye abakhokheli be-TCCC, ngoba kuvele kusukele kukhampenini besibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje e-adress amarali. Kucatshanwa zonke lezi nxushunxushu zabochabango bebethule, khathesi sezowabhubuka wakhuluma. And uyatsho njengoba sitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni, kumbe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto kumbe akhokhela ngayo iphathi. Into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqinisa ziliqinisa. Yikho kuluhlupho khonaphana ku-TCCC. Iphathi liyana yasuka ku-MDC Alliance, aziyo phathi entsha. Basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo, bathi sebe ku-TCCC uChamisa wabajikela wathi yena ngeyedwa upresident kumbe i-champion in chief njengoba uzibiza kwakhe. Laba abanye abantu kazana akusoze kwafa kwaba kuhle khonokho kwabanye abantu. Yikho ke sesibona uProfessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hayi kumi kanje, kumi kanje. So ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abathayeli bendizamtshina basezwane. Kutsho ukuthi ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayaxabana besiya phambili. Nxa bexabana besiya phambili kutsho ukuthi ibandla lizadabukana phakathi.